sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi kuthunqwa abakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa imlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzela eCowdrey Park lamhlanje.
I think la balohlukubhayi kumthetho nxa sebethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho esibula abantu akubathabisi, abantu bakhonona, kubasusa ubuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alitshumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende yi-High Court kwaBulawayo.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana nomthethwandaba we-High Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngamakhandidate, ukuthi kuqondile lokho, isinqumo se-High Court siqondile.
Ibandla lezanu PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho ngoba umongameli Mnangagwa esungule wafeza inhlelo eziningi ezithuthukisa impilo kaZulu.
Ubaba uMnangagwa preacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniyo ngumsindo. So lokho vele matnoth kuthule zwizwizwizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abahlali bakobulawayo batshengise ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCowdrey Park lamuhla. Okucunule abanengi ukuthi inkampani zikamakhalekhukhwini zinikeze ibandla lezanu PF imininingwano yazo okuyikwephula umthetho. Umnangagwa uzakwenzela umhlangano eCowdrey Park lapho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube azancintisa khona kukhetho oluzayo lanxa okwakathesi elakho ukuthola lesi sihlalo ngoba ancintisana laye owebandla le-CCC umnumzana Pasho Raphael Sibanda wamiswa ukuncintiswa ngumthethwandaba. Umlayezo ocunule abanye ngothi, wozani sizobonga imisebenzi lenhlelo zentuthuko eziphakululwe libandla lezanu PF eminyakeni emihlanu edluleyo. Yimi owenu uPresident ED Mnangagwa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imbiko esizwa abantu bekhulumisana lapha njengezakhamisi, kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo. Lolu nxuso kuthiwa lezi message zivela kumongameli welizwe, ubaba uEmmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa eCowdrey Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo bebaningi engibazwa abantu bayitheleleyo message emafonini abo. So ke asila kuqinisa ukuthi ngokunanzelela angibona ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi imessage le bezihazwa nje lapho ezingahazwa khona, kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha kwena numbers abantu bese bephonga ukukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi ukuthi bonabo abamakhambani amakhalekhukhwini shuthi yibo abathatha lezo namba bazidlulise bazihambise ngale ukuba nomnawo kazisebenzise. Ngokunjalo ke sibona ngathi ngobuningi babantu nxa becoca kukhona abaningi lezo message bazitholile, kukhanya ungathi kubhizi sibili ukuthi abantu besihazwe emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bamali pho inombolo lezo zingabe bezithethenga.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho
bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakele, balokukhona nasibilokukhulu ukuthi pho isecurity yabingabi kambe nxa bekhangele sibona inamba zabo sazikhona ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuye umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele contract le company ezabomkhalekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le company, lokho esithi ngesikhiwa is private and confidential, akukhangelelwanga ukuthi inamba lezo zinikwa abanye abantu ngelasivumelwano somnikazi wenamba leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho, njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezibuza ungathi hayi isecurity akayisekho ngoba engakwazi phela ukuthi namanje bazigcwele iganga lonke, kutsho ukuthi nxale namba zikhona lama-adres abayaziwa abantu bakhona sibakhaba lokwethuka ukuthi kanti pho sokusenzakalayo. Ayingxenye lawa amakhampani lawa okuyiwo ale namba lezamakhalekhukhwini, I think lawa balohlupu bayeqa umthetho nxa sebethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho sibili abantu akubathabisi, abantu bakhonona kubasusa ubuhlungu kakhulu ngaloko kwenzakeleyo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Lokhu sikudaba lozokhetho. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende i-High Court koBulawayo ngoba isithi abantu laba bakhweza amaphepha abo e-Nomination Court isikhathi esasihlelwe iZimbabwe Electoral Court sesedlule. Ilunga lezano PF elincintisa kukhetho olufanayo umnumzana Raj Modi laye ukhangelelwe umangalelwe ngomunye umhlali wakoBulawayo othi kumele avinjwe ukuncintisa ngoba laye wafaka amaphepha ake ihola lesine u4 o'clock esechayile. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngeSupreme Court ukuthi izaluphatha njani udaba lweCCC.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana lo mthethwandaba weHigh Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngamakandidate, ukuthi kuqondile lokho isinqumo seHigh Court siqondile kumbe iphikisane laso. Nxa ngabe ithe kuqondile, amathuba besemancane ukuthi labo abakwathi abangangene lukhetho balungene lukhetho. Kodwa ke nxa umthethwandaba weSupreme Court ungathi hayi waphambanisa umthethwandaba weHigh Court, kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngamakandidate ngokusemthethweni. Kanti ke kusengadlulela phambili njalo kubo Constitutional Court kanjalo. Kodwa ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana neHigh Court kumbe sokuphikisana neHigh Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukwini ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga lezano PF koBulawayo umnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolopo esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusi chithe isicelo salo othi uModi angangene lukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso, kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana le-constitution, kuhambisana lomthetho we-electoral act, okwalaba abanye okwathiwa bangangene lukhetho ngokuphuza, kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izibuko ezinkulu ukuthi sikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho, ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile, kuthiwe bonke bangangenela ukhetho. Kodwa ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezikhitshwa ngumthethwandaba ukuthi uthumehluko yiwuphi phakathi kwalaba kwaModi lalaba nabanye.
Ukhona ukudonselana emithethwandaba esikubonayo lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kunokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yiliyana. Lokhu ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumba ihambisana lalokho okufunwa libandla libusayo. Konke khona lokho esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangelele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana kungavunyelwana, okuza kwenza ukuthi impi yakhona idlulele iziye efika ku-2028 ku-election elandelayo.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo imihlangano yamarali lokungena ezindlini okuthiwa i-door-to-door kuqhubekela phambili endaweni ezijeneyo zelizwe ngoba sokusele amaviki adlula nje kancane amathathu nje kuphela ukuthi luqhutshwe ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yebandla lezanu PF lempumela imihlangano esanda kuqutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emerson Mnangagwa, usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMathebeleland North, ongumgcini sihlalo njalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edalele ephalamende.
Ngawuzibokinile nxa ubukelile, since 1980 akukaze kube le rally enjani eMathebeleland region. Bathu abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kulento ezizaphiwa khona ngali mungameli nguyothe eralini yami ngisiye eMathebeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okwamgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo weBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So ukuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefika enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa, so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo gwayishangana abakhunywa ngo-1912 iyaphela lonyaka idamu liyakasi kubamba amanzi lonyaka. Kubuye iunit 7 and 8 okungenamagesi eZimbabwe besihlala emnyameni ngama-load shedding, but i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona leyobuyayo ubaba uMnangagwa yabe commissioner okusemthethweni iunit 7 and 8. La maclinics wale sikhuluma ngawo nezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo emaprovinci eze-devolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo uBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMathebeleland North? Kulokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo?
EMathebeleland North ama-campaigns ethu ahamba kuhle kumangalisayo dadewethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politburo members, adreswa ngama-vice president, eyinye recently adreswa ngu-national chairman wange bekugcwele. Yikho sithi abantu sebelibonile ilayithi abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnangagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence, ubaba uMnangagwa preacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele emat North kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens emat North emaphathini abuya lo msindo eMathebeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMathebeleland North uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party.
Then in terms of support dadewethu, hawu baba uMongameli iD Mnangagwa ngemsebenzi yakho oseyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMathebeleland North, abantu bonke eMathebeleland North they are behind ubaba uMnangagwa. That's why ubone kunjani enkayi, abantu bazibuyele ngomoya wabo and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Babonga imisebenzi eyenziwa ngumongameli uMnangagwa, only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMathebeleland North, ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edale lephalamende. njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele lePhalamende njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC eMathopeleland North. Usibanda uthi umholi webandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba imihlangano yamarali kuleso sigaba kusukela mhla ziku-9 kusiya ku-13 kuyona le inyanga eBinga Wange Lupane Cholocho Mkuza Lebubi. Umnumzana Sibanda uyalandula ukuthi imihlangano kamongameli Mnangagwa iphumelele ngoba esithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo zelizwe ngamabhasi ukuze baye emhlanganweni le.
Kimi ekhaya eSiyabhuwa kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu-27 oroso akade ezothatha abantu eBinga North esiya enkaya. Kangikwazi ukuthi eBinga South kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eMguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eCholojo kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eFolo seWange kufakwa amangaki amazupco. So ke nxa kuya kuba la mazupco angu-500 athwala abantu ilizwe lonke esiya enkaya. Gambe kungayekela njalo ukuba labantu abaningi. Not ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana uPF kodwa abaningi ngobuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapho. Ende behambe befike enkayi bethi besuke enkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hambana eBinga ngoba vele amazupco ahamba lapha ekhona umnankakho. Ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi irale beyasuka futhi eBinga ehambe esamwe. Akala basekele eMathebeleni North ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abaku-president's office khathesi nxa beprojecta singakayila kuma-elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma-constituencies. Noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma-constituencies. Akala basekele umnankagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi. Ikhubona uthenye ibhasi ebhekileyo duze lelupane kadivelela usulu ibibhalwe Chipinge, ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini. Ama-achievements umnankagwa nto yabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu. Ngo-2018 amabhakani akhe ebelezithembiso eziningi, khathesi amabhakani wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga. Akula lutho alwenzileyo umnankagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle, ekwaniseke ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithingela izifuyo zakhe, hatshi ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho kuthiwa empowerment. Akula empowerment enjalo. Abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume. Abantu into abayidingayo ukuthi abantu ababo bethole imisebenzi. Abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amaklinikhi esebenze. Konke lokho kunyaka uchoyo umnankagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu. Akubhadali ma-school fees abantu abethu. Akuholisi ama-teacher lama-nurse. Akuholisi amaphoyisa lama-CIO lamabutho.
Ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama-rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla umnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleland North. Umongameli uChamisa uyabe eseMathebeleland North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka-9 kuze kuyefika mhla ka-13. Angeke ngakunika khathesi amadate lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama double rally. Bathayimela ukuthi lapho esiyabe sifake khona ethu irally lawo bese befaka eyabo eduze. Kuthunywa ikakhulu laba baka Monzuri labe fazi.
Lo ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change eMathopeleland South eMathopeleland North njalo emela isigaba seBinga North edale lePhalamende.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota,
sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eNational Transitional Justice Working Group ithi uhulumende kumele
uhulumende kamongameli Mnangagwa elokho engakaxolisi ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha eHarare ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli umnumzana Xavier Kasukuwere usekhweze udaba lokuvinjwa ukuncintisa emthethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Aw njani sakazi labalaleli osithuthu 7 nabingelela ekuseni. Sawubona okwenzakalayo kuma MP akobulawara hayi lokho kunzima lo. Kunzima into eyenziwa ezanu kodwa hayi soseduze kuphela. Ezikukhala nje ukuthi xa kungehlula abantu bonke awafaka uxako mfana komntana. President kube ngushamisa amana MP asifakeleni zakho laphana le mthakasi. Yabona.
Studio 7 linjani bahlonitshwa bami. Mina ngilokudana kakhulu shuwa ngo-president wethu Mnangagwa ukuthi shuwa mayinto ade ehambele Russia abe buye sitele ukuthi uPutin uthe asibone sibonane kwakhona siyini yakhe sifunani kuye ngelanto asinceda ngayo yena uzawu lokho ehlale bembuthelela izigrepa zama-helicopter kahambe bamnika i-helicopter ahambe bamnika i-helicopter uyayenzani abayephahlala anikwa e-Russia kuyamjabulisa ukuthi lokho eninga ngezigrupa zama-helicopter uyawahlaba ama-helicopter mndani ongazange ukuthi bazamlungisela imigwaqo bamnika amakatapila lama-tipa ayelungisa imigwaqo yekhali yakhe Mnangagwa vele uyazehlulekela sho umuntu kathixo ngasho uyazihlala phansi ngakungcono kulalokho akwenziyayo imigwaqo ibolile bese nkaye khonana kumbe wawubonayo imigwaqo ukuthi ibole njani enkaye ukuthi yakhala umgwaqo maphisa to matopo polisi kubolile kuyimgwaqo bazama ukulungisa phela buzi to stalatyani behlula aphelela endleleni Mnangagwa uyazehlulekela ngawe yachiya umbuso lahlalele vela lokho kwakho akusebenzi lokho Mnangagwa sho abantu abambe siyasondesiyevota sikhiphe umuntu lo embusweni ngiyabonga ukuba ngosibana ntole kutswa
esalibonani lonke olibingelelayo igama nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi yikho ke ngiyakhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi njengalokhu sisizwa kukhulunywa ngokuthi kuza kuba khona ukutshengisela elizweni laseSouth Africa yikho ke bengikhuthaza uzulu weZimbabwe ukuthi ngakungayenza ikakhulu laba abangelamaphepha abaselizweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni libuyele emakhaya ngoba isikhathi sisasekhona singaze saphelelwa imiphefumulo eminingi ngoba elizweni laseSouth Africa sokungenzeka kube khona ukulwa abantu bechiswe abelizweni laseZimbabwe so ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi kuba ngakungayenza abantu sibone ukuthi siyabuyela emakhaya isikhathi sisasekhona siqale siyebona umumo singaphelelwa imiphefumulo ngoba makukhulunywa kanje kufanele ukuthi sibe lama action esiwayenzayo ukuze sivikeleke ezimpilweni zethu ngiyabonga okhulumayo igama lami nginguhlalani Mlotshwa ngizalwa enkayi
Studio 7 njani siyaphila thina siyaphila ya ngiphila mphawule mbono wami lapho ukuthi uNkulunkulu asizwe ukukhala kwethu abantwana bezimbabwe sithole uhulumende omutsha lo nyaka abantwana bezimbabwe bahlupheka lapho abaningi bababulala lapho abanye batshiswa lapha e-South Africa abanye babulawa bathunjwa ngethunywa kuphela kunzima lapha so sikhulekela ukuthi uNkulunkulu asize ukukhala kwethu singene eKhenani lathi siphume manje eGibhithe singene eKhenani ya akulanto eningi engikhulumayo khona kuphela
Studio 7 siyalungelela kambe sijabule kangaka izinto zethu zingafundwa kuyenziwa yini bantu Studio 7 sithi ngikhwele endabeni isicelo esisami nasi necomplaini yami nasi umuntu wasezwane etsholotsholo ngicela like lingikhulumele kumnangagwa libuze yena ukuthi kathi njengobe lokwethikhankasa ekufaka amakhompyutha efakani izimali zethu ke ezacatha emabhenki zingaphi sifuna zona kasitshele zona two le ndlela yokuthi abantu labo bavulala abegoogleni bazayenziwani bayafuneka ngoba yibo banabo abalokhu bahamba bejaya abantu futhi ngeke kuphele be ujaya abantu lokhu bantu bakithi siyalicela butukami inkomo khiphani iindaba zethu zinjalo noma zizimbi noma zinjani ngoba siyabe sikomplaina ngezethu madoda asintande yethu ukuhlala igangeni asintande yethu ukuthi sibilayo sayise sile imali eziningi sayise sifake emabhenki cacha konke imali zethu zacacha ngathi nyawo ukuthi zacacha yini uyefanele sitshele siza kuya na fanele sitshele siyabonga Studio 7 mangayi ngakhuluma indaba zami lezi ngolwesibili mhla ka 2 yabo
Studio 7 njani siyaphila hayi siyabonga usizo leni lonke elisiza ngalo siyamuzwa umnangakho ukuthi iminyaka yonke engaka angazi yamenyezwa reporti banyezi umnanga wabusa izana ukuthi uma izantshela abantu ukuthi khona umuntu engathi akula magetsi inyama iyabola efrijini embizi ezombona olalowo ngathi umnangakho lo uyabe kuphi
Studio 7 sanibonani basakazi bethu abahle nabalaleli hhayi siyabonga umsebenzi elisibambela wona lisibambela kahle kakhulu engathi hhayi lingayibamba njalo nthile izimbabwe izilunga ya ngithanda ukuthi ngemphawule kancane ngama-candidate lawo awe-CCC avalelwe ngaphandle lapha ilokhu njani la kobulawayo lapha yizethi ngiyabona abantu sebeqhala ngathi sebelahla ithemba kodwa kayihluphi le nto le mangabe ama-candidate e-CC lawo ayivalelwe ngaphandle awu-12 mabafaka kamqondisi owawezapho ayihluphi le nto le ukuthi abantu bangaze batshone beyigxekana beyihwebhana besenzani because ma benza so izanu isikhathi linikeza amandla izanu yo la ifuna khona izanu vele ayithandi into ezile phisi ifuna la kungathi kuyaliwa khona ma lenza so izanu khona bethola khona amandla so ayihluphi le nto le faka nini amakhansela kamqondisi ama-MP kamqondisi lifake awezapho lincishe izani ivoti lincishe nje ivoti kuphela noma ibafake bafakile labo abantu babo ibancishe ivoti lingabanikeza ichance
siyabingelela emsakazweni we-Studio 7 sibonga kakhulu umsebenzi bingelela abalaleli bomsakazo sinethemba lokuthi inkantolo namhlanje izongena izakhipha imphumela engani yabonisa ukuthi inkantolo ngempela ngoba kumele uma izeki isima labantu be-Triple C ukuthi bafaka ama-papers isikhathi sisavuma so ngubani omele ekuphike lokho ngabantu bezanu yiba sebekuphika lokho futhi yibo phela asebeyikho kahle so indaba le ima ukuthi izaphumelela ukuthi i-court iyalo ukuthi abantu be-Triple C bangene ukukhetho usevika sokwere bayalo ukuthi angene ukukhetho kutho ukuthi izanu PF yabisiyi-court yabisi ngojaji ojaji bayizanu yonke into nje isiyizanu lamapholisa ayizanu so lo khetho ngeke lukhululeke kuyabe sokuyi-rigging nje eyobala ukuthi le zekhi layo izaba izanu so kangcono ukuthi umnangakho ezenzele i-election eyedwa one man vote ngoba vele kuyabe kufana kudlala ngabantu lokho siyabonga
Kum shelele ayi ake sibongene abantu bonke abakhulumayo kunye nani bathathele bezindaba zintethele zezindaba kuba kuhle kakhulu ukucommunicator sizwane abantu ngibona ngazathi sonke sesingene elayinini eyodwa ngoba awuseyinsuku zotshala ukuthi uvote into mina engikhala ngayo ukuthi kati why siloku sikhuluma ezinye izinto singakhulumi ngokuqondisa ukuthi senze njani asambeni siyevota abantu bakithi singabe siloko sikhomenta sikhona lapha egoli sikhomenta singaphandle bese kusuthe izanu uma isiwinile bese sithi thina besisezanu hhayi mina ngiyahamba vele next week ngivele ngiyabe nisekhaya so into engikhuluma ngayo ukuthi abantu singagqugquzela into ezingasoze siyenze kum jelele sesidumele emasumpeni asibongeni siqhubekeni siye phambili
sibonge ke abalaleli bethu elisithumele imininingwana yenu kunombolo zethu ezithi 1+12024650318 isikhathi ke asisavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba Udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende luza kuba emthethwandaba lamhlanje. Abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCountry Park kobulawayo lamhlanje
umthethwandaba we-Supreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC. Hayi, isikhathi njengoba ngitshilo asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Olivalelisayo igama lami ngu-Chris Gande, lingakhohlwa silazo ezinye ntambama ngo-half past seven.